Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweza kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 24 kumfumfu 2022 igama ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje eluZimbabwe libikwa liyilo elihamba phambili kulawo wonke amazwe omhlaba kudaba lokukhwela mahlayana kwentengo lokudula kwezinto. Amabandla aphikisayo athi lanxa ukhetho lwama-by-elections solwedlule aphatheke kabi ngodlakela oluqhamuke insiza lasematobo. Inhlanganiso ye-Post-Independent Survivors Trust ithi kayivumelani lendlela uMongameli Mnangagwa aphatha ngayo udaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. eZimbabwe yilo elihamba phambili emhlabeni wonke jikelele kudaba lokukhwela kwentengo yezinto lokudula kwazo i-inflation ngesiNgisi. Lokhu kuvezwe ingcwethi yaseMelika ehlaziya ezenotho uProfessor Steve Hanks. Kumbikwa wethu leizolo uHank uthe lanxa uhulumende weZimbabwe esithi inflation ku-285%. Isilinganiso esiqondileyo ngesamakhulu phose amane 393%. UHank uthi eleCuba lihlezi kuzinga lesibili lilandelwa ngeleGhana kuzinga lesithathu. Ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi amise ukusetshenziswa kwemali yeZimbabwe kusetshenziswe eMelika kuphela ukuze umnotho uvuke. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezenotho uMnumzana Reggie Shoko ukuthi uvumelana loMnumzana Hank na.
Kulento ezimbile of the citizens ubana uProfessor Hank yena nxa ecalculate inflation ufakani ufaka njani, ngoba eZimbabwean situation nxa sikhangele complicated in one. We're in a multi-currency system, so you factor in US dollar, you factor in the local currency, and as it spends at the moment, there seem to be an improved circulation or use of the local currency because of a number of issues. One being that most people are paid by RTGS, and the rate to some extent has managed to play over around at a consistent planning stage. On the US dollar side, there's also a slightly movement in terms of even the prices in terms of US dollars, largely because of the limitation and the circulation of the money on the market. So once the mood uti yenaw sirensana until upmental emergency formula. If from that point of view, you have seen how they calculate their basket, we can easily follow and then say labasibambela amanga laba bayenza.
Wena ngokubona kwakho Shoko, njengomuntu ocubungula ezenotho nxa sikhangela intengo ngendlela ezimi ngayo manje lokudula kwezinto, singaba singaphi kudaba lo-inflation?
It's always everywhere, economically. It's all like that I said, ukuthi kuma formula. Ungafaka formula yakho bese si-challenge ukuthi sector yami, I think we have moved to this. The official exchange rate is always something closer to or closer or far away from the reality. It is what government then uses as the exchange rate. Business and sectors, they have their own way of calculating their own inflation. As it stands at the moment, what we have as a situation is artificial, because we have people that have not been paid for services that they provided to the government. If those people are allowed to freely circulate their payment, it will have an inflationary pressure. So where we're standing at the moment, until they address those non-payments of pharma services to government, that are at the moment suspended, and TSO, in a smarter way that they don't cause an inflationary pressure, we can simply say we are not at that pressure or inflation rate that statistical agencies providing for us. Well, there are certain things that are not being put in at the moment because of regulatory or whatever investigations are being.
Uthi njalo uProfessor Henki, iZimbabwe kumele ilahle idollar layo, imali yeZimbabwe. Kusetshenziswe eMelika kuphela nxa uhulumende efuna umnotho uzinze. Ungabe uvumelana layo?
Lapho ngiyayala ngoba asilawo ama-US dollar akwanileyo to circulate in the Zimbabwe economy fully. We could only dollarize in 2008 because all our banks had external reserves, that is, that set outside the country for purpose of doing business and export.
Umnumzana Reggie Shoko, yingcwethi kwezenotho. Lanxa ukhetho lwama-by-elections olwenziwe esigabeni eziyisithupha solwedlule, abamabandla ezombusazwe atshiyeneyo bathi bakhathazekile kakhulu ngodlakela olwenzakale ematobo laseyinsiza ngeviki edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo atshaywe ngamalunga ezanu-PF alimala kakubi kulolu dlakela. Kepha abezanu PF baya kulandula lokhu besithi yibo abachaywayo. Izanu PF iyo enqobe ematobo laseyinsiza kanye lakwezinye indawo ezintathu lapho obekulokhetho lwamakhansila ngomgqibelo. I-CCC inqobe esigabeni esisodwa kuphela eMutare. Ibandla leli lithi iZanu PF inqobile ngoba ichaye abantu eyinsiza lasematobo njalo yethusela uZulu kwezinye izigaba. Sixoxe lo mkhokheli webandla eliphikisayo eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu, yena othi bayalusola kakhulu lolu dlakela.
Udawa lodlakela babonkomo into vele iyaqala kudala. Kahle kale singathi umkhuba weZanu PF usukela ibunjwa nje ngo-1963 ngo-August. Yavele yasebenzisa udlakela kwabanye abantu ukuze ithole lokho ekutholayo. Ngakho ke lokho esikubone ematobo laseyinsiza akusimangalisi ngenxa yokuthi vele umkhuba wayo singathi yi-culture yabo. Yikho okwenza ukuthi bawini i-violence leyo udlakela lolu. Kahle iZanu PF nxa kungaladlakela tingameli ayiwini antobona. Yingakho nje ngale eplumtree ngale kithi ngale ekulima ngale yaluza antobona yadliwa ngoba abazange bayeza udlakela. Manje babona ukuthi mhlawumbe bangaluza futhi ngapha ematobo. Ngakho ke sebesebenzisani udlakela. Kahle kahle iZanu PF ngeke iwine ingazange igcilibezele, ngeke iwile ingazange isebenzise udlakela. Ingakho nje isebenzisa udlakela ngomkhuba wayo. Yikho it's a violent political party. Kahle kahle
baya kulandula abezanu PF bathi ngabantu bokuthula njalo bathi ukunqoba kwabo kutshengisa ukuthi bazanqoba njalo kukhetho oluzayo. Bathi akulalidlakela abalusebenzisileyo, banqobe ngoba besekelwa nguZulu weZimbabwe.
Msakazi, ngizokutshela into eyodwa. Amabala engwe akatshintshi, ahlale enjalo. JeZanu PF ayitshintshi, iyohlala enjalo. Ukunqaba koku kwabo lokho etingameli ikuvala abantu amehlo, ngoba vele esikweni labantu sinabantu amnyama. Umthakathi akavumi ukuthi ungumthakathi. Noma nje ungambamba nje thakathi seziyimkhuba yakhe, akavumi. Uyakutshela ukuthi hayi bengisiza lokhu nalokhu. IZanu PF ayisuze yafa yavuma into embi enjalo ngoba luhlazo. Iphathisa abantu amehlo, luhlazo emphakathini luhlazo emhlabeni iyiphathi nje esikhulile kanjalo yinto eyangisayo etungamile ukuthi iZANU-PF itholakale esenza udlakela emaphathini amancane abantu ngababili abantu abasifazana yimkhuba weZANU-PF umphakathi umphakathi akavumi ukuthi uyaloya noma ungazumbambe kanjani akavumi entungamile yimkhuba weZANU-PF ayisoze yavuma njalo ngokuthi sibona ngokuthi bona sibe bazawina ama-elections it's obvious iyakwazi lokhu iZANU-PF izawina ama-elections i-next year ngenxa yokuthi bona vele abantu bayavota baba votela abantu baba vota abantu baphethe amandla bathi kodwa impumela isezandleni zeZANU-PF zanu-PF determines yiyo echo yekhulumayo ukuthi thina sithatha lokhu abanye bathatha lokhu iZANU-PF yebo qiniso leli izowina kungamini noma ishiyo bathi yona izawina umkhuba wena lowo weZANU-PF kahle kathi iZANU-PF sekungusathane nje emhlabeni
elakho ibandla kungani lingangenanga kuma-by-elections lawo
ama by elections kahle kahle tingameli asingenanga ngenxa yokuthi siyabona ukuthi hayi kuthi isikhathi nje ikudlalisa isikhathi ngoba isikhathi nje azange saqoqa kahle kodwa azange nje sathanda nje ukungena kuma by elections thina nje into esiyilindileyo yokuthi singene ekhethweni oluzayo ngikhuluma nje kanje nje njengoba ngikhuluma nayo nje kwenye khona lapha nje kubulawayo sinama-councillors asefika phose 15 asesilindele ukuthi babangene asesilindele ukuthi sikhankase asesilindele ukuthi bayokubhalisa njengobona yingakho nje sithi hhayi azange sathanda nje ukuthi sibhudukele ezinye kwezinye izinto ezingasoze zisiphathise kangako ngoba khona lokho futhi yindleko futhi anto yobona tuntungamile so sithi hhayi asilindeni ukhetho oluzayo ekhetheni oluzayo tungamele sizongena noma kuphi ezongokusemathebeleni ezongokusezigabeni zakithi
umnumzana Khulekani Ndlovu ngumkhokheli webandla eliphikisayo elizibiza ngokuthi iDemocratic Union of Masses iDuma. Inhlanganiso ye-Post-Independent Survivors Trust ithi kayivumelani lendlela umongameli Emmerson Mnangagwa azama ngayo ukulungisisa udaba lwe-Gugurahundi. UMnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele uhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalolu daba. Kodwa umqondisi we-Post Independent Survivors Trust uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi udaba lolu ludinga umanyano we-United Nations athi uMnangagwa lezinduna kuphela.
I-peace ithi kuncele ngenxa yokuthi kuzaphambanisa abantu njalo kuzakwenza ukuthi abantu abaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe babe yibo abathungamela ucubungulo lolo lwenziwayo ngoba i-research noma ukuthungamela ukuthi kambe kwahamba njani abantu laba babanjwa abenza amacala kuyenziwe njani yizinto ezilomqoka ngoba abanye abantu abaphilayo okwamanje abanye bakuhulumende babephathekile ngeGugurahundi bengamasosha bakukhabinethi njalo abanye balamandla okwamanje sibona ngani konke lokho kwenziwe ngupresident ukuchitha isikhathi sabantu ngobe sazi ukuthi commission le indaba le yaphiwa 10 years sokusala iminyaka engu-4 ukuthi ingayekela ukulungiswa kuyahle kuvalwe konke kusasa uhamba le mathebeleleni izolo uhambele mathebeleleni collective thange sehamba le commission ethungamelwa ngubaba uNare Peace and Reconciliation Commission namhla sehamba lezinduna yikho ke sizakuzwa sokuthiwa izinduna for ED stroke Gugurahundi asikuthandi lokho njengabantu esafelwayo njengabantu esifuna ukuthula sibona ngani intole ifuna ukuthungamelwa international organization evela ku United Nations ngoba ama resolutions wonke awe genocide yafanele le Gukurahundi angaphansi kwe international law. Yikho international law yengenelayo kusenzela ukuthi into lezi zibanjwe ngobunono, kusenzela ukuthi kusasa kungaphindi kurikele. Siyabona ukuthi upresident ukhulumela phana engumuntu ongatshengisi ukucela uxolo, ukhulume very combative, ngumuntu edengani uthwele umbhobho ogqoke uniform, combatant ngokwakhe.
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngomkhokheli wenhlanganiso ye-Post-Independence Survivors Trust. Ungumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla le-CCC. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Izim Life ithi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usethumele amazwi entuduzo kumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukubhubha komzukulu wakhe obele minyaka emihlanu. INewsday yona ibika ukuba ibandla leZANU-PF selilaye amankampani kahulumende ukuthi alincedise ngemali yokuqhuba umhlangano walo weCongress. Ithi njalo ibandla leli lilakho ukuthola imali ephakathi kwe $321,000 kusiya ku $642,000 kulawa mankampani.
Studio 7 njani hlobo zama, hayi thina siyaphila dunamakhalanga lokhuluma ye uyazi inyamangala abantu bezimbabwe mabeloke kusathwi izanu lamasitha atholayo okuthi abantu bezimbabwe kathi vele banjani engqondweni baphilile kodwa mbona ukuthi ukhona umuntu ophile ezimbabwe bonani bonke abantu abaphilayo kambe abantu babeloke bebhizi ngepart 1 iparti le-42 yezayela into eyenza abantu bayahlupheka kathesi abantu bayaxothwa kwamanye amazwe bayatshaywa ema-South Africa abantwana bayadubeka kodwa lokhu eligijima lilandela izanu okuthi izanu lilandelela ukuthi izalinceda ngani kankwazi ngoba kathesi ibhizi linika kunoyeni yakona ngobuya emavotini qeda amavoti yazimela iyakhohlwa ngani lina bhejelani ukuthi livotele le phati elifuna ukuyivotela kutshintsha izanu iphume kuphela likhohlwe ngale izanu yenu le kathesi okugalo bazikhulumela into engazwakaliyo babantu abadala ngazi ukuthi banjani kumbe kala abantwana abantwana basemakhaya kwekhuluma into oyithandayo abantwana bayadubeka kodwa bakhangele bazikhulumela into oyithandayo.
Ye kustudio 7 lijande wonke basakazi nabalaleli ye ijakala kumahlaba ayithwala elikhulumayo leli ngiletha udana kakhulu ngabantu bakokondlwayo laba abavumela imisindo yokulwa e-violence obekulusiko esingalwaziyo kithi sesilubona lukhona kithi ukuthi soluvela ngobani asazi makuyibo abantu bakumahlaba ayithwala kumajiyampondo abenza ngaleyo ndlela selisenzainto zemzina ukusibokwa kithi lokhu ngidanile kakhulu abantu emaphandleni abakithi abalokhu bekholelwa ukuthi kuthiwe oholayo mbani bechiya abanye phandle befaka abanye phakathi bekholela ukuthi bebele kubeholiswa ilizwe lisile ukuthi lizimele lodwa abantu baphile nanku phela lokhu bevumele ukuthi bavotele uhulumende owehlule ukuthi abagcine ngiliqiniso elikhona. So hhayi ngidanile kakhulu kube kanti abantu bezansi emandebeleni laba ngiyamangala ukuthi kathi ababoni ngani ukuthi uhulumende bahlukuluza kangaka kube kanti sizwile lo mama lo we-education esithi khona okwenza ukuthi ungabe lama-teacher esindebeleni ukuthi abantu bemandebeleleni kabafundanga bagijimele kuye egoli okuphose kube leqiniso phakathi nangokuphela ungakhangela abantu abaningi bakithi bakholeka ukubasegoli ukuthi mhlawumbe kuyinto esebenzayo kathi-ke kuyinto engamelanga isebenzi ngiyadana ngalokho kakhulu.
Ngabonga Studio 7 njani ngiyabingelela ngicela ukudlulisa la mumbiko lapha ngizokuthiwa umnakagwa ufake ibhinga enhliziyweni yakhe ngoba sokusenziwa konke sokusakhiwa so lathi siyilupane besicela ukufakwa enhliziyweni yakhe akasifake lathi sinomsebenzi laphana emachia wathi kunesikolo laphana emachia secondary yakhiwa sakhiwa izakamizi yahlanganisa ziyabhatanisa koloko khona abantu abasebenzi imisebenzi ayikho elizweni njengoba kusazakala so nje abantu ababhadala imithelo njengezakhamizi sisenza konke okufunwa nguhulumende sikhipha zonke izimali azifunayo uhulumende sicela abuye azoyenza umsebenzi wakhe azoyakhela abantu isikolo abantu abethu bengavuki ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi ngoba bavuka ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi lelupaka ukuze bejike bebuye ngobusuku futhi so sicela ukuthi asenzele njalo uhulumende ngoba silo MPO useless songelancedo okubuya ngokuzodinga amavoti kuphela so besicela ukuthi angazi azodinga amavoti engakhanga isikolo akabona iplani lohulumende wakhe bafakane enhliziyweni lathi basifake bazosakhela isikolo lapha ngiyabonga kakhulu ngisazobuya futhi ngizokhuluma ngalolu daba ezilongezi kungenzakalanga lutho cela nje labanye abangabe fisa ukuncedisa zikhona iy'ndlela zeli zokuxhumana lathi siyabonga kakhulu ngizabuya ngibuye futhi msakazi ngiyabonga
Salubonani, salubonani, bingelela, sihlobo zami, bingelela ku Studio 7. Sithi linjani endaweni zonke likizo? Ngiyalithanda njani? Ngithanda kakhulu bantu bakithi. Ngithanda nje ukuthi abantu bakithi la. Ngithanda futhi ngiphinde ngibonge ini. Indaba elisiphakela zona sizo zonke. Indawo ezinhle ezingakhetha ihlangothi, siyabonga kule ndawo. Sizwile ukuhlukumezeka kwabantu bakithi, abantu bahlukumezeka impela bakithi behlukunyezwa izano. Kuyakhathaza impela kuzwisa ubuhlungu kakhulu ezinhliziyweni. Ngicela la muntu ufunde indaba zami. Ngiyacela bakithi. Kakhulu ngifisa ukuthi ngabe siyavotelana i-3C kahle. Kuthi manje siphakathi ngapha emazweni. Ungayenza ukuthi igcine ingawenaka kahle i-3C ukuthi abalandeli babaningi singapha emazweni. Ngikhuluma kwalapha nise-South Africa eGoli. Igama lami nguMorris uKhumbulani wakwaNgwenya. Sendlulisa ama-message ama-audio amaningi. Afike angazi indaba. Angaze ngwezwe. Ngiyafisa ukuthi ngabe siyavotela i-3C. Iwine bakithi.
Results ama by-elections la enziwe this past weekend ahambe kahle kakhulu ngoba izano ibona ingathi winning and imele iwine kuma by-elections mina vele ngicabanga ukuthi i-CCC ingangeni kuma by-elections ngoba bayalimazisa abantu ngento zama one councillor seat one MP seat angalancedo abantu besale sebelimele bona abamelele the actual ukhetho bangayenzi njalo amarali amaningi bazaqedisa abantu abantu isilwane sezizondile xa isilwane sezizano sezizondile sotiti sogawule sebephithizela sokuba ingozi ebantwini especially abahlala emakhaya so i-CCC yona ingagcini ibonakala ingathi izawina next year bengavele bageje babone ukuthi abantu sebebalahlile abezizano bazaqeda abantu
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezivela kwamanye amazwe, iReuters ithi oke waba inhloko kahulumende weleBhilithane omnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi akaseyi kuncintisa edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngoba kulabanye abebandla lakhe abale ukumsekela. Obe inhloko yaleli lizwe unkosikazi Liz Truss uchiye umsebenzi ngeviki edlule yo. IReuters ibika njalo ukuthi izulu lesikhukhula eliphiwe igama lokuthi Tropical Storm Roslyn libulale abantu ababili kwele Mexico izolo. Singene kudaba lwemelika. Umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukuncintisa kukhetho lukamongameli edinga ukubuyela lesi sikhundla ngo-2024. UTrump uveze lokhu izolo emhlanganweni wokudingela abazancintisa bemele ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lwamalunga edale lephalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. UTrump usuke esikhundleni sikamongameli nyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden owebandla lamademocrats. Yena othi laye ukhangelele ukuncintisa ngo-2024. Lanamhla lokhu uTrump uya kulandula ukuthi wanqotshwa esithi uBiden waqilibezela. Kodwa lawo ngamanga aluhlaza. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, le yindaba esaziyo sonke ukuthi vele uDonald Trump engancintisa ezama ukuba nguye unominee weRepublican Party ka-2024. Yikho laye ubehlala eyenza umsindo all these 2 years ezidlulileyo lezi. Yena ngokwakhe ngoba uzibona ngathiwa nguye ongakwanisa ukuthi anqobe ama-Democrats as a Republican forerunner. Into eqakathekileyo is ukuthi labo abantu be-Republican Party bayamesaba. And ama-issues lawo abuya lawo yena uTrump akula muntu olesibindi esinjengasakhe sokuthi ukhuluma amanga at the same time yala iqiniso elisegcikeni and abantu bemuvotele or bemusupporte. Ngibona mina ama-Republicans wonke from the lower house and the upper house kungela muntu ongakwanisa ukumela phambi kwakhe emtshela ukuthi into aziyenzayo aziyenzi, ngoba sibona ukuthi songanthwa sokule far right movement all over America le-Europe. Sabona lathi e-Italy sebe faga umama onganthwa she's a racist. Lapha e-America sibona ukuthi abantu abelungu babona uTrump nganthwa nguye ozahambisa amacebo abo forward.
Ubona ama-Republicans emsekela ngobunengi, ngitsho lalawa asephalamende singathi ngama-Congressional Republicans, wonke akusenethi la ku-Parliament, i-Lower House?
Hayi, lokho vele it's a foregone conclusion, ngoba akula muntu okhuluma against Trump in the Republican world. Sibona lathi labantu esingabangani labo, labantu esisebenza labo, bebona uTrump onguye engancintisa for 2024 for the Republican Party. Indaba zakhe lezi ngibona bezifaka ngaphansi kwecansi, ngoba bona babona ngathiwa i-America isililizwe eselithathwa ngabantu abavela from other countries. Bekhohlwa ukuthi labo bavela from other countries. So uTrump lamanga ke longayangeki ngokukhuluma izinto ezingekho lobu represent abantu abelungu without shame or fear, ngibona mina u-2024 enguye oyi-Republican candidate. But lati sizabona, ngoba sibona kulama subpoena from the January 6 committee ukuthi bazamyalisa yini ukuthi angene ku khetho lele lika-2024. Ma engakwanisa ukuphunyuka khonapho, hayi nguye vele oyabe khona versus ngibona uJoe Biden ngathiwa is not sure, but hayi lati siyakwazi ukuthi ama-politician vele ma usihlezi esihlalweni sona leso ukuthi usukume unike abane i-chance vele akusayenzi.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusaswe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo nguntungamilinkomo nkololokwana kwamatukanduna.